sakhona asisihle sibi kakhulu, kukhanyani lapho esiya khona akuthambanga lenya, kuzakuba nzima kakhulu ngoba nxa izulu lingananga kuzakwenzakala ukuthi abantu bezifuyo inyamazana zeganga konke kuzakuba nodubo lokokuqala lokuthola amanzi. Ukudla okwabantu ngiyakubona kungazanye imizamo lapha lalaphana, kodwa udubo lwamanzi yilo lizakuba lukhulu kakhulu. Umuntu kangeke aphile nganathanga amanzi.
Yikuyini elibona ngani kungenziwa ukuthi kuphathiswe abantu beZimbabwe ngalesi sikhathi sibhekane lendlala enye?
Siyezwa kakhulunywa ukuthi kulamalungiselelo ohulumende kukhona azakwenza, sithemba ukuthi kuzama ungaphumelela khona lokhu ngoba nxa sesisesikangeni esinjengalesi abantu babe sebekhangele kuhulumende ukuthi abaphathise. Uhulumende uphathisa ngendlela eziningi, ngalokhu abe lakho yena esikhwameni sakhe kumbe ngokuvulela abanye ngaphandle abalencedo ukuthi basondele eduze bazophathisa abantu. Sesikhangele ukuthi kwenzuzo nalezi zinto ezinjengale, kuphathiswa abantu bezifuyo zabo. Ukuphathisa abantu bodwa izifuyo ziphele kutshengisa ukuthi kuyabe kusitsho ukuthi abantu abazokukhangelela kohulumende. Yindlela abantu abalima ngayo, yikho lapho abanye sithola khona imigubo, lapho kutholakala khona imali yokufundisa abantwana. So izifuyo lazo kuqakathekile kakhulu ukuthi zibonakale ziyaphepha kulindlela esinye.
Njengoba kukhanya ngani amanzi awangenanga emadamu, yikuyini okungenziwa ukuthi kutholakale amanzi?
Osokuqakathekile ukuthi kwenziwe ukuthi endaweni lapho kutholakala khona amanzi kuqiniswe ukugejwa kwezibholane, umgejwa kwezibholane khonapho. Ezinye ngenxa yokuthi sokome kakhulu seze bezivele zikhona zitshoniswe. I-water table layo kumele iyehla ngenxa kosomangalindlela, zitshoniswe ukwenzela ukuthi kutholakala amanzi. Then udubo luzakuba lukhulu. Sezindaweni lapho ungatholakali khona amanzi phansi, ngoba especially khona lapho eGwanda kulezindawo lapho ungatholakali khona amanzi phansi, yikho lapho hhayi ingqobo enkulu lapho angathi siyakwenziwa.